iqiniso sesigace umsebenzi umlando omkhulu okamathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu ukwentshintshana.
Ye, manje ungasela ukuthi labo abanye abathi bona bakhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba asebekhethe njalo umnumzana Hlatshwayo ukuthi akhokhele inkokheli amalunga edale lephalamende, lithini ngabo?
Sasivele sikhuluma sithi zikhona izigilamkhuba, bakhona ama-criminals, yiwona la sasivele sikhuluma ngawo sisithi yibo abantu abafuna ukutshaya ikhulu, yibo abantu abafuna ukuthatha iphalamende, yibo abantu abafuna ukuthatha iphathi. Sukuzadlula, liyaduma izulu libuye lindlule, lidumile kudlulile, siza kulungisa sikuqondise, sivisele iphathi ebantwini lapha evela khona. Thina sisukela ngo-2000 umuntu vele oba ngu-leader of opposition, kusase labo Gibson, kusase labo Tsvangirai, kwakusiba ngumuntu o-senior. Sikhangela ukuthi umuntu o-senior nguye oba ngu-leader of opposition. So ngalesi sikhathi umuntu o-senior nge-structure sethu esikhona, uWashman Ncube akakho eParliament, uTendayibiti kakho eParliament, umuntu okhona eParliament onguVice President uMaikore. So ngalokho sizalobela iParliament and ngaleyo ndlela iParliament kuzamele ilandele isinqumo sephathi. IParliament kayisikhetheli umuntu ukuthi akumele abe ngu-leader ngobani, kodwa iphathi yiyo ehambe isibizo ukuthi iParliament ibisi-announce lelo libizo elivela ephathini.